Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 10 Mhlolanja 2022 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
into esizenzakala elizweni kutshengisa ukuthi khona kulezinto ezingahambi kahle.
Kulesigebengu esingenele enye imuli endlini izolo eHarare sabulala owesifazana oleminyaka engamachumi amathathu.
Lati songakhona ukubisela. Asi ukuthi siyabasaba mara siyaba respect. Kodwa into abayenzayo ukuthenza sizigcine sikhathala ukuthi ayikho emthethweni.
Kulimele abantu elokijini le-Alexandria eSouth Africa ngolwesibili ngemva kokulwisana kwezizalwane zakwele South Africa leza kwamanye amazwe kubangwa indawo zokuthengisela ngolwesibili.
Nxa kuyikuthi onazindaba bona bezimele bodwa. Sinathi ngabantu abazi umsebenzi wabo.
Inhlanganiso ezimela intatheli zendaba elizweni zithi zizaphuma leziqondiso zokulawula umsebenzi wazo nxa uhulumende engaqhubeka emadolonzima ngokuphuma lomthetho wokuzilawula ngokusebenzelana lazo i-co-regulation. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Wesingenele enye imuli endlini izolo eHarare sabulala sadubula owesifazana oleminyaka engamachumi amathathu lanye 31 wafa ngemva kokumtshontshela imali engange US$60 kanye labo makhale khukhwini. Amapholisa athi umsolwa ubehlome ngovolovolo njalo evale ubuso ngemask. Athi uchaye ugogo oleminyaka engamachumi phose ayisitshiyagalombili i-78 kulindlu edolobheni emuzini we-Waterfalls ngogodo. Kwathi omunye wesifazana lo ezama ukumbamba wamdubula ekhanda wahle wafa. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ukhuthaze abangaba lolwazi ngesigebengu lesi ukuthi baze phambili. Ubugebengu babantu abantshontsha behlomile sebubhahile kakhulu elizweni. Ngomgqibelo umthethwandaba webutho kobulawayo ugwebe amasotsha amathathu ukuthi apike kweminyaka elichumi lanhlanu 15 ngamunye ngemva kokuwafumana elamacala okubamba inkunzi ehlomile ukugqekeza lokuntshontsha. Abathathu laba nguFortune Ndlovu, uRathiel Manyanga loKainos Masase. Ibutho lithi bebesebenzela E4 Infantry Brigade eMaswingo njalo bonke bahle baxotshwa umsebenzi. Untungamili Nkomo Studio 7 uxoxe lomeli weSouthern edalele parliamente umnumzana Peter Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Le into iyadanisa kakhulu. Into esizenzakala elizweni kutshengisa ukuthi khona kulezinto ezingahambi kahle. Ungathi ukhangelise kahle ukuthi khona kathi impopo le yabantu bayithatha ngapi. Uzabona ukuthi khona iphuma emasotsheni. Kungani iphuma emasotsheni? Abafana abasebengena kathesi ngabafana abafuna imali. Uhulumende kakuboni khonokho ukuthi khona abafana laba imali zabo zilutshwani balendlala.
Isibona lawa amasotsha abambe inkunzi agwetshelwe ukuhlala entolongweni okweminyaka elithumi lanhlanu 15. Ubona isigwebo esinje siqeda ubugebengu emasotsheni yini?
Ukubagweba akusizi lutho. Into eqhakathekileyo lapha kufuze amasotsha baphiwe lokho abakufunayo. Kufuze amasotsha engalambi indlala. Ungathi ubuza ukuthi kodwa liyenze konoko ngani, uzabona ukuthi kona abantu laba balendlala ezindlini, bacabanga ukuthi kona abantwana bahamba ngani esikolo. Mina lokho ngivusela kuminister of finance. Uminister of finance I think is the worst minister ever ukuthi kana abambe into leye ministry. Gavele gaboni into ezile ngozi. Singatsho nje amanye ministries angatholi lutho akula ministry ongahamba kiyo abakutshela ukuthi kona uminister obanika imali ngaze sibudget sibudgetiziwe eyiganga le into le iyesabisa kakhulu mnumzana umuntu lo mnumzana omthuli Ncube nxa engazange akhutshwe kumbe achintshe ubuntu bakhe kuza kuba le ngxaba ngxoza elizweni la uzabona ukuthi kona even thina esisemo yomkakashweni ngendaba yezamabandla lezi bazacina bona abantu labanazi nje sebejoyina nje utholakala abanye abantu abazaganga basponse ukuganga elizweni akubone konoko kuvuzwe uhulumende sibili alibuke ngoba lapha abalele bakhohliwe sibili ukugohlwa ukugohlwa
ungaqedwa njani kahle kahle ubugebengu osobubhahile lobo elizweni busenziwa yiwo amasotsha lozulu nje jikelela abantu abavele beyisigebengu nje
into ekhona ukuthi kuphele lokho one owawuqala i-security service yonke kuze ibe happy nxa i-security service ingaba happy kutsho ukuthi khona bazasebenza umoya wabo ukhululekile kungela kuforswa abantu laba amapholisa alapha eZimbabwe ngabantu abasebenzayo kakhulu ungazo babuze ubudlwangu bonke benzakala elizweni bayakutshela ukuthi ngubani ohlala so endaweni yenje akula nto ongayicatsha ebantwini bonaba but kathesi bayayekela ngabomo uzabona ukuthi even emakampanini ungazwa ukuthi okona umuntu urojiwe umuntu yenalo yabe ele mali eningi kulo muntu oyabe phakathi khonapho okhulumileyo ukuthi madoda bani umuntu lowu ule mali njengomzekeliso kakhangela abantu bakofosethi laphana bayenza stage manage lamapholisa lamasoja ukuthi khona i-CIT yabo ithathele imali e-CIH noy so kufuze nje umuntu wonke abe ngumuntu ohola into engathi ingcono yikho mengimblema uminister lapha uminister we-finance nguye olakho konke the ball is in his court so nxa engazange atshintshe ubuntu ke wonabo sizabona okunye okumangalisayo lapha abantu sebelithathelwa nje izinto emini njengeSouth Africa
umnumzana Peter Moyo ngumeli wesigaba seSouthton edale lePhalamende ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eHarare abantu elokuthini leAlexandria eSouth Africa ngemva kokulwisana kwezizalwane zakwele South Africa leza kwamanye amazwe kubangwa indawo zokuthengisela uThuso Khumalo usipha loludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa
Sekula mafika amathathu iqula lezizalwane zakwele South Africa elizibiza Alexander Didula Movement libhoda elokushini leAlexandria likhuthaza izizalwane zakwamanye amazwe ezilezitolo lemisika ukuthi kaziphume ziphele kuleyo ndawo lokho ubangele ukuvalwa kwezitolo lokudilizwa kwemisika udlakela lolu luqhamuke izolo ngesikhathi izizalwane zakwele South Africa zizama ukuthengisela endaweni lezo ukususwe kuzo abantu bokuza abokuza lezizalwane zakwele South Africa bebelwisana ngamatshe izitina lokunye okulimazayo kwalimala abantu abaphose bafike ichumi loba nje bebane kuphela abagcine besiya esibhedlela isikhulumeli seqembu le-Alex Dudula Movement unkosazana Agnes Malachi utshela bezindaba ukuthi abantu bokuza yibo abaqale udlakela lolu
People are intimidated, people are terrified. One of the leaders.
Siye saba ngoba omunye wabantu bokuza odabuka eZimbabwe uthe igazi lizachitheka abantu bafe.
That will be felt because they are not prepared to go back home. So South Africans are shaken by this.
Kodwa ke sizalwane seZimbabwe singathandanga ukuvezwa igama sithi basukelwe nje bezidingisela emsikeni yabo.
Nathi singakhona ukubisela. Asi uthi siyabasaba mara siyaba respecta. Kodwa into abayenzayo ukusokwenza sigcine sikhathala ukuthi ayikho emthethweni.
Kodwa ke izalwane zakwele South Africa zithi yizo kufanele zibe ngabanini bemisika lamanye amabhizimusi amancane haji abantu bokuza. Kodwa ke izenzo zabo lezi sezijiye amabhizimusi amaningi lemisika eminingi ivaliwe osekulethe ukuthukuthela okukhulu esinye sezalwane zakwele Mozambique esithengisa emsikeni sithe ngeke besavuma ukuhlukunyezwa
phela kusho ukuthi labantu labasihlula no abasikhule sibanikile isikhathi sokuthi sibahlunipha manje ukuhlunipha finish lokuseleyo ne masingazwani ukuthi sipakisana sonke la akuzohlela kunje kunamuntu ozodayi
kodwa ngiqembu ledudula leli lichaya phansi ngentonga lesithi into yonke iza kumakhumileli kuleli lokishi baze baphume bonke abokuza ikakhulu abaselizweni ngokungekho emthethweni. Usikomitsho wamapholisa emhlubulweni u-Alexandra uBrigadier Max Masha uthi lokhu ngeke kwenzeke.
Those that want to protest are free to do so, but they should not.
Bengatshengisela kulacala kodwa bengaphazamisa uhamba kwabantu siyababopha.
Anybody breaking the law will definitely be arrested.
Ukufuthelana lenzondo phakathi kwezalwane zakwele South Africa leza kwamanye amazwe sekwandile kakhulu kusukela kusungule umnyaka kubangwa imisebenzi lendlela zokusiphilisa. Ngevike phelile umphathi ntambo ogatsha lwezamapholisa ukhuze amaqembu abalisa idudula ukuthi ekele uhamba ehlukumeza loba ukuzingela abantu bokuza ngoba lokho akukho emthethweni. Kodwa ke leso sixwayiso ukukhanya siwele phansi njengoba lokhu kuhlukumeza ulokhu kuqhubeka. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Inhlanganiso ezimela intatheli izindaba elizweni zithi zizaphuma leziqondiso zokulawula umsebenzi wazo nxa uhulumende engaqhubeka emadolonzima ngokuphuma lomthetho wokuzilawula ngokusebenzelana lazo i-co-regulation. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende esehluleke ukutsho ukuba intatheli izindaba zizalawulwa ngumthetho wuphi. Umnumzana Leno Mhlanga omele inhlanganiso ye-Voluntary Media Council of Zimbabwe VMCZ uthi intatheli izindaba sokumele zikhokhele kumanyathelo amele athathwe kulolu daba.
Lokhu kuqakatheke ngokuthi uhulumende engangenela akusela ukuthi uzakhangela kulipicele uhulumende njengoba simazi uhle ngena ngesicathulo. Nxa kuyikuthi onozindaba bona bezimele bodwa singathi ngabantu abazi umsebenzi wabo.
Okugcizelwe ngenye intatheli izindaba uNkosana Dlamini yena othi bafuna umthetho uzabalawula bezimele.
Nanzelela ukuthi kungumkhuba o-progressive umhlaba wonke jikelele ukuthi inhlanganiso ezishiyeneyo zenelise ukuzilawula. Singakhangela amagqwetha, singakhangela odokotela bayazilawula, kanti thina kuyinongasehlula ukuthi sizilawule. Zananzelela ukuthi uhulumende we-ZANU PF okhona okwamanje uma efaka imithetho uyabe efaka imithetho ekhangele elinye icele eleze politiki.
Omunye obesemhlanganweni lo umnumzana Nkululeko Sivanda uthi njengentatheli izindaba bakhathazekile ngomthetho ofuna ukwethulwa nguhulumende engakhulumisananga labo.
Lo ubungumhlangano obuqakatheke kakhulu ngoba kulapho okubonisanwe khona ukuthi kuqakatheke kangakanani ukuthi intatheli izindaba zisebenze ngendlela ezizimele zodwa ngayo bungela imigomo ebekwe nguhulumende welizwe esingathi yi-state regulation of the media. So bekungumhlangano othi uqakatheke kakhulu njalo umhlangano ojonge ukuba kulungisiswe ukuba buyiwa phambili buyini okungenziwa ukuze lumbono ukuthi onozindaba abasebenzi bezimele ungagcwaliseka kanjani.
Kodwa umsekeli kamphathi Ntambo oze kwethulwa kombiko umnumzana Kindness Baraza uthi uhulumende uselungisa lumthetho.
So vakatadza kuirana vatori venhau ivava neZimbabwe Media Commission. Saka takazoti isusu seministry takuchiita bhiru racho.
Okwakuqala laba basolayo baphuza ukuletha impendulo zabanikeza isikhathi njengogatsha sabathi basinikeze behluleka ndawonye le-ZMC. Njengogatsha lwezendaba sesabhala njalo umthetho lo usukugqweda lelizwe.
Umphathi Ntambo ozokhishwa kwembiko izolo uthe uhulumende usecabange ukwethula umthetho olawula intatheli izindaba o-media practitioners olakho ukuphuma ngenyanga ezayo ngemva kokwehluleka ukuthola imibono yenhlanganiso lezi zimela intatheli izindaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Ukwamanje lesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa asebophe abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 10,804 besetheswa icala lokutshekeja. Abantu laba babotshwe phansi komkhankaso othiwa isitshekeja kasiphele. I-Commission yezokhetho eZEC yethesa icala umnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change, lokuzama ukudinga usekelo ngokusola i-Commission le. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani ku Studio 7 okhuluma ngo Jay Moyo. Ngajabula le audio mayingafundwa. Mina ngiyafisa ukuthi ngathiwa sibambane neZimbabwe amahle. Lama opposition party ube siyabambana kuzwe iparty 1, iparty engathi ngcono nabantu abaningi MPCCC ekachamisa. So uma siyaqala ngama party la ngenabantu kusuka kube nzima, kuyoba nzima ukuthi siphe ipoison le iZANU-PF. Uma opposition party angene kuchamisa wonke ngoba umuntu labantu abaningi lokho kuningi lokuza kubona apho siyababona bonke osibangilizwe, but ibangilizwe sasemuthe endimeni le. Lo mkondisi manje ukuthi angawini iZANU-PF vele angeke ayiwini, so asiqaleni siwini khipheni iZANU-PF. Abantu abangene kusisi kachani sasibona ukuthi kuhamba njani.
Salibonani, salibonani lonke Studio 7. Ngikhuluma seJoburg ekhaya kuseCholocho. Mina nje igama engalikhuluma lapho ngathi khona laba abantu abayenza amaqembu abaningi abantu abangafuni iZANU iphume, abantu njengabadle abafuna basebenzisa abantu. Kungabe ngani bahlangane babe yimbumbu bakhiphe nje iZANU abantu bahlale kaeslize iZANU kayiphume? Maluka liyenza amaqembu amaningi, liyenzani? Funa ukuthi iZANU ingaphumi ihlale ikhona embusweni.
Salibonani, salibonani bantu bakithi. Mina igama lami ngiqhubekani Moyo. Ngicela abantu bakithi beke bebeyazi into abayifunayo empilweni. Kambe sure iZANU akulamuhla yiloku ibusa namanje loku iphela. Angani lesigqoko masidala siyatshintsha ukuthi igqoko isigqoko esitsha. Abantu mabeke betshintshe iZANU, beke bevotele iphathi. Mhlawumbe maybe singaphila ngcono. Kunje sosisemazweni amazweni, wonke amazwe bakhala ngabantu beZimbabwe. EZimbabwe ukuthi sisuswa yiyo le ZANU. Abantu mabeke nengqondo yokuthi kona bekwazi ukuthi bafunani leli ZANU. Kuyafana thina iZANU ayisenzela leader, sila president eZimbabwe. Ongcono ngavotela phela imthwakazi lesike sibone sike sibe le president emvele obetshintshe yona iZANU. iZANU makayiphume sesikhadile ngayo ngeZANU. Noma singazilutho kwakudala okunye kwayenzakala iZANU makayiphume, abantu beke bezamukela amanye amaphathi. Ngonyaka ozayo makuyiwe emafini abantu bekwazi bafunane hayi sesingale iZANU. Ambonti ukuthi lo muntu olengqondo ongabe sabhizelwe okulandelana lezi nyo ngayo le ZANU. Thina isenzela ilutho yonke into nje eyenzakala emakhaya abantu kufanele bezenze. Izikolo siyaziyakhela nezibhedlela yona ayilali uncedo ndikhizana. Abantu macela ukuthi abantu beke bezama bekwazi ukuthi bafunane empilweni ngoba ayikho nje into ababeyifuna mangabe lo babevotela le ZANU ukuthi into ababeyifuna yini eZanini ngoba iZANU ayikho into ebayenzela yona. Ngiyabonga.
Hey, sanibonani, sanibonani, sanibonani ngosakazi bahle abahle abasitibe Studio 7. Hey, ukhulumayo uNkosinathi wabandlovu dawa ePlant ohlala ngihlale eBetrams. Hey, hayi kuzwakala basakazi nami liyabakhuluma abantu bevotela lo Shamisa. Hey, sivotele Shamisa, vutela bani. Kodwa ke mina ngibuze ngithe ukuthi ngibuze kuwo lawo bonke abantu baseSindebeleni ngithi kanti kuzoba nini bengabona ukuthi le nto abayihandlela abahambayo ngayo le iyabalahlekisa kanti kuzoba nini? Because angaze ngizwe lalo Shamisa wakhona lusi noma engabedwa, angaze ngimuzwe lalo mina ngakho lusi. Kodwa uzoza umuntu uthi ngokuchana yini wavula amehlo nayo into okuncane lokhu salandela wamakhehla kushona incindezele ibona iphuma kuyo yini ungatshintshi ukutshintsha indlela ma ubona ngathi into azihamba hhayi uhamba mina ngithi khohlwanga amashona, khohlwanga amashona. Bafikile abantu baseSindebeleni sesihlumele i-history besingayazi esiNdebeleni sesiyifundile manje siyazi indaba yokugrowand ayizange siyibone sifunzana sibone sifihlele konke sizibona manje ngomqondini thina sithi ngiyana kumthakazi yena kumthakazi MRP khona ya noma kutheni kufanele siye noma kutheni nobe sixosha lalathi sasasixosha mashona sasasixosha yanti sixosha khona kodwa ngingena kuMRP thakazi khona khona iqiniso straight njalo ngumuntu omncane osilato sibona besidonga asafuni makhehla thina la azokubulala thina sifuna abantu abancane manje lawo abadala abasarojwa ngomumbu okwelileyo la khohlwa ngabo abadala avele ekhaya ngokuzibatshela bazokutshela ngokuthi bona bayaumnankakabanetharo la thina sifuna umuthi sifuna impumelelo intuthuko sizitshintshile manje new generation nokuthi kuthiwa old generation iphele i-old generation vula amehlo ngesindebeleni noma ukuphi vula amehlo nankaka ngezokusiza ngochamisa siza fo labo abantu behlulekile vele ekuqaleni so ishona ishona sikhohle asikhohle sikhokhala kwazo kuta nenyoka yinyoka ngeke kutshintshelwa never sakhohlwa mfowethu wena uzitshele ukuthi ula kuchamisa eyochamiso eyogqoka isikhiphiziyeni eyochamisa
njani indawo hayi siyamangala noma siyayiludlakile kuluhle kodwa iqiniso akula muntu ongabazwayo phela umnankagoda endlebeni zabantu emehlweni abantu ngoku umuntu elaleli kuyibo abaphehla udlakile wonke umuntu ungithemba akula muntu ongakwaziyo akula muntu ongayaziyo amazwi kamnankagoda kuyenga kuyibo abakhuluma beqeda lapho bethatha abantwana abancane amayihuti bebathengela utshwala bebathengela imbanje bebathengela ama-drugs bethi bayehlasela ama-opposi party abantu abaphehla udlakele elizweni lala ababulala abantu vele bayazi mnankagoda iqiniso lihle yibo abantu abaphehla udlakela ngoba akhula bazothi sebejika kuthiwa kuhlunywa kati every day kuhlala kuhlaselwa abantu ekhaya lapo abantu babulawa suku zonke ekhaya lapo asobantu okungathiwa kona bakhuza udlakela bona bekhuluma suku zonke emehlweni abo umnankagwa vele kakuso president vele akhula president ongcole njengaizizathu zikamnankagwa zigcwele igazi yikho nje ubona kungela nto azafayize rit kanti vele uzoyenzani khohlakele mnankagwa sikhohlakale tumane vele uba upresident kakumfiki khona nje ngendlela adali ngakhona ngendlela angafundanga ngakhona uzisa ubuhlu kwafundi kwakhe kuzubuhlungu ngakho angeke kube ngupresident baningi abantu abafundileyo lapho abangayenza ngcono or bethatha umntwana omncane ku-grade 7 bafaka ehlanyweni zikamangapho engayenza ngcono than ikhehla leseligisi
salibonani sanibonani salibonani hlobo salibonani basakazi bethu abahle salibonani balaleli be-studio 7 obingelelayo ngu-amrosi umntakamaphosa laphana e-crossroad kobhanga enduneni lwenduna awu siza ubuhlungu kambe ngobaba ugawule osowadla amathi asempumalanga waze wakhohlwa nabantu bakuba babulawayo yonke into enziwa izanu uyayiphika uyayibusisa izanu ekwenzeni okubi kangaka izwe lifile limabheketwana libonakalo linjani kodwa yena lubaba lamthatha kuphi esizweni sakamthakwana awu namhlanje uyaphika ukuthi umanankagwa befanele ayefika etsholotsho usesithi bekuza uvice president uvice president nguye omele abe labantu abayi-3 awu kayifi izana sivoteni kahle bakithi asivoteni kahle bakithi asivoteni kahle mthwakazi omuhle hawu nibe bahle nivoteni kahle nivoteni kahle nivoteni kahle asivoteni kahle bakithi kuphuma indlala ekhaya uma kuphuma izana uphela kufana nokuthi kuphunyuka uphuma indlala ekhaya kufana nomuntu ochithe isitsha lesi esinokudla okubabayo wapaka ukudla okumnandi kakhulu siyabonga bakithi nami ngiyagqugquzela ngilapha e-Johannesburg egoli esanthini ukuthi abantu bakithi kabavote kahle bevotele iqembu elizabheka isizwe ukuthi simi kahle njani abantwana bethu bayahlupheka ezweni lasegoli
studio 7 ngiyalibingelela lonke abasebenzela ku-studio 7 otungameli Nkomo okhulumayo lenje hhayi ngibonga abantu basetsholotsho abantu basetsholotsho ngiyababonga nto abayenza ukuthi isitha sabo sithi siyabavakatshela besitshengisele ukuthi hhayi isitha sakwatile ngalokho akwenzayo ngombhuqazo lo wawuyenzayo awungeke uthi konani ubhova lukulume lusuka lapho luvulale inyamazana qizane lo muzwa wakho usuke lapho uthi uyayadlinyamazana leyo iyakubulala ngoba layile phoyizeni umnankagwa ngubhova namhlanje uzama ukuzincengela ebantwini wasetsholotsho yeye njengogawule lo lamanga kangaka gawule kade yini unamanga kade e unamanga gawule kuyamkhulumela umnankagwa wakho ngoba usafuna nje imali leyo ehola kuzana loba ukhuluma uyagagasa nje uyazwakalela ukuthi hhayi umuntu wamanga nje ujabulisa izano kodwa-ke ngizokane kukhipha kulesi situlo gawule uzazibhathi kuyagcwala umoya kuzogcwala umoya bhururu umuntu wesintwini wena ya amagama akho uma ukhuluma uzinanzelele loba nje udla imali uyi-1 imali yezano kwazi ukuthi ufana lo muntu ofuye undofa uma usidla imali kandofa obe kwazi ukuthi udla isikhwelele eza kuzano lapho baza kukhiya bhururu wami
salibonani bantu baka-studio 7
seven labalaleli baka studio seven bonke abakomthwakazi amandebele wonke siyacela ukuthi lati ke eke fundo yama audio yethu hawu kanti thina lokho sesilela emuva ukwetha ama audio kunjani wena laba abantu wena laba othaba ka chamisa sisisi ama audio abafunda ukuphela yibo kuphela abakhulunywa ngabo sisisi kombela studio seven leka chamisa le agcina ngasakwazi
lawo bekungamazwi enu lina abalaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, eleBhilitane libikwa selingezelele uncedo lwezikhali elizipha eleUkraine ukuze lilwisane leRussia. Kungakaqali impi yeRussia lele Ukraine elebhilitane lapha ele Ukraine imota zohlobo lwamatank eziyinkulungwane ezimbili 2000 njalo libikwa selithumele ezinye njalo eziyinkulungwane eyodwa lamakhulu ayisithupha 1615. Kulembiko ethi izikhali ezaphiwa ele Ukraine ngelebhilitane sezisetshenziswe ukubhidliza izikhali zakwele Russia. Ukuhlaziya impi le sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Busani Ntini.
Amazwe omhlaba siyabona ukuthi arieta ngokuthi bona balobungane le Ukraine nge balobungane le Russia. Siyabona abakunatho lamanye amazwe a democratic ayasola linto enzo iRussia. Then usukhangela amazwe anjabo Zimbabwe, South Africa, lamaya amazwe kwaba lama liberation wars abancediswa yiSoviet Union kudala. Bona bakhangela ngani iSoviet Union kwakuyiRussia, kabananzelela ukuthi iUkraine la yayiyipart of iSoviet Union. So yabona amazwe anjalo ikakhulu amazwe anjengaeZimbabwe lamaya amazwe ahamba kuma liberation wars ngathiwa wona athi bastenda leRussia. Kodwa usuke unganthi uyakhonfuse ukuthi kabananzeleli ukuthi iUkraine was part of the Soviet Union. Bona abakhangeli ububi beRussia ebenzayo, bona abakhangela ukuthi uPutin ukhanya ngathiwa umuntu ovela kuSoviet Union. So ngumbono wami ngibona ngani impileyi isupportwa kumbe abantu basupporta iRussia neUkraine ngokuthi kulobudlelwane obunjani. Ngitsho abanye bengani ngaba bazi kuhle ubudlelwane obabukhona kwi-history ye-Soviet Union. Umbono wami but ungaphayela ama-country ze-NATO bona hhayi bakusayidi ye-Ukraine ngoba bafuna ukuthi labo bezivimbele phambilini kakhulu ungakhayela i-European Union. I-NATO iyananzelela ukuthi iRussia ingavunyelwa yenze lokho ekwenzayo e-Ukraine bazadlulela kwamanye amazwe ensukwini kumbe eminyakeni ezayo.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi wena ngokubona kwakho indlela ethethwe nguhulumende ukuphathisa kumbe ukungaphathisi abafunda kwele Ukraine kade sebevalelwe yimpi, ingaba na uhulumende ethethe amanyathelo afaneleyo kumbe wehlulekile?
Ngombono wami i-government yeZimbabwe yehlulekile kakhulu ukulondoloza kumbe ngithi ukuprotect ama-student kumbe ngithi ama-citizen eZimbabwe ase-Ukraine. Sibonile amanye amazwe amaningi impi ingakaqali bethumela ama-indizamchina kumbe bethumela imilayezelo ukuthi hayi bantu bakithi phendukani phumanini impi ingakaqali. Kodwa eleZimbabwe azange sikubone lokho. Esakubonayo ku-Twitter mbonani i-spokesperson kumbe i-Ministry of Information yakhipha umlayezelo ethi ama-student ase-Ukraine ahamba ehodwa ngabakho ku-government program, ngakho ayisiyo responsibility ye-government ukuthi bakhiphe. Njalo sithe sesibona impi seqalile kube lokuthula vela kuzange kube lo mlayezelo okhanya ubambeka uvela ku-government yeZimbabwe. Sibona ama-student eziphumela wodwa edinga imizamo yokuphuma besuke e-Ukraine bezanzela bodwa.
Umnumzana Busani Ntini, sizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni se-New York. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. kulesigebengu esingenele enye imuli endlini izolo eHarare sadubula wesifazana oleminyaka engamachumi amathathu lanye 31 wafa. Kulimele abantu elokijini le-Alexandria eSouth Africa ngemva kokulwisana kwezizalwane zakwele South Africa leza kwamanye amazwe kubangwa indawo zokuthengisela ngolwesibili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga uzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.